Soko izika defender ba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 9 Mpalakazi 2020 uFrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-COVID-19 yathiqalisa kwase kwaba le lockdown and then ama-informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abala ama-informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwaba nzima kakhulu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo bathi uhlelo lwe-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo.
Uhulumende okanye ngathi usethagethe abantu bezimota ukuthi kube yikho le indlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile ezimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate amuphuka njalo njalo kodwa abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni ma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane 45
Abashayeli bezimota bakhala ezimadonsi eZimbabwe ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi osekwengezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uNkosazana Victress Matutu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kwezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,912 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane bezinkulungwane ezedlula ezithobamunemunye 9,062. Abalokhu beqiniswa yilomkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,547 kusobulele abangamakhulu edlula amathathu 303. Izwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million beligciwane leli labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 54,564. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisikhombisa 68.4 million ababanjwe beligciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele. Esele kuzigidi ezedlula ezilishumi lantathu 15.3 million labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 486,338. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise kakhulu impilo zamalunga ngendlela eyethusayo ngoba iningi labo lilahlekelwe izindlela zokuzinakekela. Abakhubazekileyo bakhala njalo ngodubo lokuswela impahla yokuzivikela ekutheleleni i-COVID-19 njalo bengalutholi ulwazi olweneleyo oluphathelane lokumenimetheka kwaleli gciwane. Unkonyazana Samantha Sibanda owenhlanganiso ye-Science of Hope Trust uchasisa kabanzi ngehlupho ababhekane lazo abakhubazekileyo. Ungxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7.
I-COVID-19 yathiqalisa kwase kwaba le lockdown and then ama-informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abala ama-informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwaba nzima kakhulu.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda ukukhipha i-statement lapho bathe uhlelo lwe-lockdown seluphambanise izinto eziningi nxa sesikhangela abantu abaphila nama-disabilities. Into esifana laba lokuthola imithi ngesiNgisi i-healthcare services njalo ulwazi oluthile mayelana ngokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19 ebese sikhangela njalo udaba lwengxabangxoza enzakalayo ezindlini. Ukubona njani lokho okusanda kushiwo yinhlanganiso ye-United Nations?
lokhu ngubona kuliqiniso Mike njalo ngiyakusekela. Kulodaba oluqanjiweyo yihlanganiso ye-UN ekhuluma ngokuthola i-information. Lokhu kuliqiniso kakhulu and ngubone kusenzakala eZimbabwe. Kwaze kwafika esigabeni sokuthi kulama organization ezahambisa uhulumende emthethwandaba ngenxa yokuthi i-information ephiwa abantu mayelana ne-COVID-19 zasingafinyeleli ebantwini abanama-disabilities. Kwakungela sign language, kwakungela braille. Okunye okwesibili yindaba oyiqambileyo leyi gender based violence. Mbona sibili from ama statistics even asawatshengiswayo, ama statistics ama numbers abantu akhula, inani labantu lakhwela kakhulu. But my worry is indlela okumele vele siripote ngayo ama issues awe gender based violence, like kuke emapholiseni and so forth. Abantu abanama disabilities vele bayahluleka as it is to even report their cases. So siba worried ukuthi abakho esikolo, kwesinye isikhathi school is a safe haven for abantu abalama disabilities. Abakho esikolo bangkhaya. You can imagine the violence ekade isenzakala. Hey nje kusika kubenzima. Ngeke ngibone kuma countries anjengabo UK ukuthi balezi zinto okuthiwa ngama panic button ukuthi ungavela ube unsafe. Yahle upresse khona apha amapolice ayehle kuyi social welfare whatever. But lapha silakho. So kusuka kubenzima and I think there are a lot of cases that are going unreported away GBV.
Bese sikhangela ke udaba lwempahla yokugqoka ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ukuqela ama-mask lezinye izinto ezijeneyo. Abantu abaphila nama-disabilities bayathola na impahla lezi?
Kule nto leyo ukuthi abantu abalama-disabilities balendinga kwezijeneyo lezi. Kule abanye abantu abale cerebral palsy ukuthi kwesinye isikhathi abephuma indenda emlonyeni. So ungavela uthi mask vele ayikho suitable kuye. Kule abantu vele lokhu ukuthi social distancing aku-apply vele kibo, ngoba kulomuntu omtshintshayo, kulomuntu oyabemphelekezela yonke indawo lapha yakhona. So I feel ukuthi khona akula zinto eziningi ezayenzakalayo in terms of innovation, kumbe izinto ezintsha ezingalethwa ngabantu. Into engayibonayo engayikhomendayo ngama-mask lawa aye-transparent ukuthi abantu abadef la bayakwazi ukugqoka, but lawa ayengatholakali. Kule ndaba yama-face shields engabona ukuthi abantu bayawa-prefera kakhulu ama-face shields, but lawa ayadura. So mina I would say kumele kube lezinye izinto ezintsha, more innovations ukuthi khonkhona abantu abalama-disabilities labo bebe protected from i-COVID-19. Ungakhayela even abantu abangaboniyo barely ngokubamba-bamba ama-surface kuyini, and babe lokho besithi wash your hands what omuntu ongela zandla uyenza njani. So I really wish ukubona ukuthi kube le more innovation. Abantu becabanga ukuthi hayi, it's not a one size fit all. Nxa besithi mask up Zimbabwe or mask up, it's not everyone ongakwanisa ukwenza.
Unkosazana Samantha Sibanda ngowenhlanganiso ye Science of Hope Trust limuzwe lapho exoxa lo Mike Oyo Studio 7 echungweni eseHarare. Abashayeli bezimota bakhala ezimathonzi ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi eZimbabwe osoke engezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Ngethi bahlawula imali eningi yemithelo yezimota leyentuba zama-tollgates kuhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimbabwe National Road Authority iZinara, kodwa imigwaqo ifile.
Anga okwenza izulu lanxa kusamukelwa ngenjabulo ilizwe lonke selidale umonakalo omkhulu emigwaqweni eminingi yeZimbabwe, emadolobheni lasemaphandleni esimahlephuhlephu ingasahambeki ngenyawo amabhayisikili lezimota. Umnumzana Matthew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu eZimbabwe laseSouth Africa uthi bahlawula imali eziningi zemithelo yezimota kodwa imigwaqo ayihambeki.
Uhulumende okhanye ngathi usethagete abantu bezimota ukuthi kube yikhona indlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo, abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni uma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane. $645.
Umchayeli umnumzana Moses Impala uthi kana hlupho ngemithelo yezimoto kodwa ukhala ngesimo esibi semigwaqo engasahambekiyo.
Kwakhona isile ayilungiswa. Ukukhweza hayi asilaproblem nokukhweza basicela ukuthi imigwaqo ilungiswe, imoto zethu lazo zihlale emgwaqweni. Imali zona lezi sizibhadalayo sibona ukuthi sizibhadalelani zisebenza.
Isikhulumi seZimbabwe National Road Authority iZinara umnumzana Tendai Mogabe uchaze ukuba bakhuphula imithelo yezimoto emigwaqweni lokunye ukuze benelise ukuthola imali yokulungisa imigwaqo ezweni.
Enough for us to disperse enough funds to do periodic maintenance. So we are quite sure that with this new tariff review, now in a position to disperse adequate funds that will see road authorities doing meaningful development on the national road network.
Mali ebesiyithatha kubanini bezimoto ibingenelisi ukuthi siphe amakhansini ezinye ingatsha ezisebenza lazo ukuba balungise imigwaqo. Kulandela ukukhuphula imali yama-tollgate lemithelo yezimoto sesilakho ukuba senelise ukupha abalelungelo lokulungisa imigwaqo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi imali ehlawulwa ngabezimota ifana lemali ethelwa emgodini ngoba ayakhi migwaqo.
Ukukhwela kwentengo ye-insurance lemithelo yezimota lokunye okuhambisana lakho kuyimali edlalisekayo eya ezikhwameni zabanye abalutshwane. Imali ethelwa emgodini ongelamkhawulo ngokuba kayizali lutho, kayiguquli lutho empilweni zabantu.
Isimo semigwaqo yonke yeZimbabwe evele ilesikhathi ingalunyisiswa okwamanje sesisibi ngamandla ngenxa yokuqala ukuna kwezulu. Ngeviki edlule ikhansile yedolobho lakoBulawayo yethule imibiko ethi imali abayiphiwa yiZinara incane kakhulu ayeneli ukulungisisa imigwaqo yaleli dolobho, ngakho bazakuma ukuqala ukulungisa imigwaqo baze baphiwe imali eyenelayo. Kucwaningo lwe-Road Traffic Accident Cases, Trends and Preventive Measures olwenziwa ngomnyaka ka-2012 kusiya ku-2018, abe Traffic Safety Board of Zimbabwe bathi isimo semigwaqo esibi sabangela ingozi eziningi zomgwaqo ngaleso sikhathi, okokuthi ngelanga abantu abedlula abahlanu bebebulawa zingozi zomgwaqo ezweni. Yimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Idalela phezulu ele Supreme Court la welemelika lithi alula mkanjo udaba oluphanyekwe ngumongameli Donald Trump emthethandaba lokuzama ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli esigabeni sePennsylvania lapho anqotshwe khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Italeleli izolo lethule isinqumo sokuthi alucace kudaba oluphanyekwe ngumnumzana Mike Kelly odlelana loTrump olokuthi kumele kulahlwe amavoti edlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million esabelweni lesi enziwa ngeposo. UKelly labanye bakhe bathi ukuvota kusetshenziswa iposo okanye kusetshenziswa kakhulu ngaba kubandla lamademocrats kwenza ukuba ukhetho lungaqhutshwa ngemfanelo. Kodwa abahluli bedalele Supreme Court abavumelani lakho lokhu. UTrump usezame ukuvimba ukunqoba kukaBiden ezabelweni eziningi ngokusebenzisa imithethandaba kodwa kukhanya kusehlula. Okwamanje isabelo seTexas sesiphanyeke olunye njalo udaba eSupreme Court lapho sizama ukuvimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia nezinye okunqobe khona uBiden. Bakhala ngokuvota kusetshenziswa iposo. Izabelo eziningi izolo zigqibe uhlelo lokukhetha abazovotela umongameli ababizwa ngokuthi ngama-electors. Amagqwetha kaTrump athi azajukana loBiden kuze kuyefika edale leCongress.
Ezama-elections awe-America isimo esesikuwo kathesi silokuxokozela. Ukuthi uTrump kambe angabuye awine futhi ama-elections kumbe aphendule kwezinye indawo lapho acabangela khona ukuthi angaphendula bese kuthiwa nguye owinileyo. Hatshi, mina mbona lokhu sokumbalekele kukhatshana ngoba kwehlule laphazame khona ukuthi kuphinde ubalwa ama elections abaliwe impumela yabe iloku sithu Biden uwinile. Lokho asezama ukwenza ikuthi nje yena ngoba nguye isimo sakhe udala wakhe kuba ngumuntu uba ngumuntu wakhe umuntu onguye akafuni ukuvuma ukuthi wehlulekile kumbe wehlulwe.
Uthi amadale omthethandaba kasoze amncede udaba lolu.
Uzaze kuphele ufikela ngalokucike lokukhahlila ezama ukuthi atshintshe impumela. Lo mthetho kawumvumeli. Angiboni mina ukuthi umthetho wakhona ongamvumela yuphi. Ngoba usezamile. Usefake amacala amaningi kakhulu amacala athi vele nxa ifakiwe. Ama-courts afike awalahle. Acho lokuthi gabalaso esizathu kumbe gabalakho okuqinileyo okujengisa ukuthi balesizathu sokuthi waba lokuqili ngesikhathi sokuvota. Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokuqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhla ka 20 uzaphuma hambe emzini wakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Mthini laye olandela ezombusazwe uyakusekela lokhu.
UTrump siyabheka ukuthi hayi bekungani thiwa bengakazimisela ukuphuma esikhundleni lokhu eqhubeka ebhidlisa lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition eka-president-elect u-Biden. Into eziningi seziyalunga ngoba i-electoral college izahlangana ngo-December 14 ivote. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle u-Biden uzangena esikhundleni ngo-January.
Kukhangelelwe ukuthi ngeviki ezayo mhla ka-14 abakhetha umongameli bazavota ezabelweni zabo kuthi lokhu abakwenzileyo kuhanjiswe edale le-Congress. Kudale leli kubikwa ukuba abakubandla lama-Republicans kukhanya bezimisele ukuphikisa impumela yokhetho lolu. Kungehlula ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho lolu, uBiden uzagcotshwa uba ngumongameli mhla 20 ngoZibandlela. Ngimele iStudio 7 kwiseMaryland, ngingukhipha Dube.
Kulayiso kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ikakhulu uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 kanye lokuqala ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela lomkhuhlane i-COVID-19 vaccine. Omunye wabalela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa, uNkosazana Victrice Mathuthu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele olulesihloko esithi kuxabene abegazi oluveza uhlupho lokwephulwa kwamalungelo abesifazane. Walungcindezela ngezwi lakhe ukuze longathandi ukubala achofe nje kumakhalekhukhwini wakhe alalele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sokunqunda amehlo endaweni ezisemakhaya ezingafani legoli elinkanyazelayo ngenxa yezibane ezigcwele indawana yonke, sokurhwalele sibili sokumnyamanyana, kubetha umoyana obanjayo phandle kwazise bungenile ubusika. Ejikweni likaKM Goldrich Hillbrowsters esiphezulu eNkosombaneni elincane elalidalela ukuba livulande, kodwa ngenxa yezimo zendawo yokuhlala eGoli selaphendula laba yiKhosombana. Kuhlezi uzesuliwe lejaha lakhuphikezelwe.
Ugwalomazwi lukaMathuthu lolu lugcatshunwe kugwalo lwakhe alulobe ngo-2018 oluthi ubaba ongangizali. Kulolu gwalomazwi ukhethe lesi sicephu esikhombisa ingozi yokungasukumeli phezulu nxa besifazane behlukunyezwa. Uthi njengomuntu olwela amalungelo abesifazane ukhethe kwethula lolu gwalo ngendlela ezakwenza umuntu wonke aluzwe ukuze uzulu wonke aphatheke empini yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane.
So ngemva kokuthi sengibona ukuthi abantu ukubala abaningi bangathi baya kuvilaphela. Njalo abanye bathi kubala hayi kubakhala ngamehlo, abanye bakhala ngokuthi isikhathi sokubala abalaso. Ngase ngibona ukuthi hayi njengoba abenelisayo ukubala sebeyitholile i-hard copy, kungcono ukuthi laba abangenelisi ukubala bajabulele ukulalela ngibenzele i-audiobook lapho engizobe ngibabalela khona bese ngilufaka ku-CD.
lolu kwalo olulotshwe ngolimo olunambithayo lulonda udaba lukazesuliwe Ndlela ohlukunyezwa umkakhe waze wacabanga ukuqamula umtshato ngoba engatholi isizo emulini yakhe. Uthema ethi uyenda futhi bamhlasela bemsola kakhulu okwenza waze wagcina ezibulala ngokucela phansi suka phezu kwesitezi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Madodana Magulatshani Ncube uthi icebo logwalomazwi litshengisa ukukhalipha okukhulu ikakhulu ngezikhathi zalamhlanje.
Lapho kwamathuthu senzele kwabalula singabalandeli bakhe ngoba kulezi nsuku abantu asisakujabulela ukufunda izincwadi kepha sesijabulela ukulalela emsakazweni izindawo mazikhulunywa kube mazifundwa. Ngakho-ke lapha kulula-ke novilaphayo ukufunda ugwalo nanto lithuba lokuthi nawe uzimamelele. Uyazithola lawo yakho ikhophi uyezimamelela emsakazweni wakho ukuthi khuluma ngani.
Umathuthu uthi le ngenye indlela zesimanjemanje eza kwenza ukuthi abantu bangalahlekelwa lisiko lokubala izingwalo.
Okuhle ngalolu gwalo nxa solunje seluyi-audiobook yikuthi abantu sebezolalela lezi muli, umuntu sezakwazi ukuthi loba begodisile nemuli bafake i-CD balalele ibhuku. Abantu bazokwazi ukuthi noma umuntu esemotweni yakhe akwazi ukumala emele ibhuku leli esemotweni afake i-CD amamele ibhuku, akufani nokuthi umuntu athi ngapha uyabala ngapha uyatshayela imoto.
Unkosazana Thandiwe Chuma uthi ngokokuqala ukuthola ugwalomazwi ngesiNdebele kanti kube yikuthi lumumede isifundo esikhulu sokukhuza umkhuba wokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Lo nyaka uthe esithi kakhuphi ugwalo kodwa uzakwenza i-audiobook. Bengithandabuza ukuthi uzakwenza kanjani lokho ngoba ngijwayele ukuzivalela ingwalo zakhe. Ngingatsho ngithi ngemva kokulalela i-audiobook ayifake ku-CD ngijabule kakhulu. Ngikuzwe kumnandi nje kuthi ngihlale ngilalele ebala ngephimbo lakhe elimnandi. Ngifundile ukuthi kumele sibe seke lawo abaseduze lathi kuzinqumo abazithathayo bengagcini bezivulala.
UMathuthu ulezinye ingwalo ezintathu azilobayo ezesiNdebele ezimbili, ubaba ongangizali lo ukwahlulela ngokwasezulwini bese kusiba lo lesingisi oluthi Prison My Wake Up Call. Uthi ke zonke lezi ngwalo zakhe zitholakala ekhelini lomsebenzi wakhe elithi Victress Socks Mathuthu khona ebulenjini be-intanethi kuFacebook. Mele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguThuso Khumalo.
Siyezele usithando sam la ufuna ukungibisela emlanyeni wengonyama ephose yangigojela yangikhoba amathambo. Uyangilahla lawe phiki akunandleni kabani kulo mhlaba. Ubathi maye kubani sengilahla languwe phikezele ukuyinsika yami ebisisele kulo mhlaba.
Elabo sana lithi selizathuthukisa eminye imingcele yalo ukugoqela uRamahwebana obambanelo wePlantree ukuze ilenelise ukuphathisa izihambi ehofisini eyodwa e-One Stop Border Post. Intethelezi ndaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana unkosikazi Anamukheti uthi ilizwe lakhe selisesibangeni esiphezulu sokuguqula ingcele embalwa uze enelise ukuphathisa abantu besebenzisa iofisi eyodwa. Uhlelo lwe-One Stop Border Post luzabona umngcele weRamukhwebane obambenelo wePlantree usenelisa ukuphathisa isikhambi zisebenzisa iofisi eyodwa. Okwakhathesi isikhambi zidindisa incwadi zokuhamba amapasipoti kumacele amazwe womabili. Unkosikazi Mukheti uthi konke lokhu kuzaguquka ngesikhathi kungeniswa uhlelo lwe-One Stop Border Post.
The ministry will continue its collaboration with other key stakeholders.
Ugatsha lwami luzaqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa amahhofisi asemngceleni ukuze abe ngama one stop border post. Ngaphezu komngcele wekazungula, ugatsha lwami luphakathi kwemizamo yokuthuthukisa iRamakhwebana, iMamuno kanye leTlokweni.
At Ramakhwebana, Mamuno and Tlokweni ports of entry.
Mukheti uthi lokhu kukhangelelwe ukuthi uthuthukise indlela ama-ofisi la asebenza ngayo kakhulu ukuphathisa ukudlula ngokuthetha kwezihambi kanye lempahla. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana loMzana Mkhululi Moyo bathi kuyathokozisa ukuthi kule mizamo yokuthuthukisa imincele ngoba iningi likhonona ngosizo eluthola kulezi ndawo.
I-One Stop Border Post ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba esikhathini esiningi ngananzelele nxa sicrossa sisiya ekhaya ngale uthola sesithwala nzima kakhulu laphana nxa sokumele abantu becrosse bekwenye ibhoda mhlawumbe nxa usuye Raman Khwebane sukucrosa futhi usuye Plumtree bethwala nzima phakathi lapha abanye gcwele bebanjwa inkunzi yabona into ezifana lazenezo so nxa into yonke ingenziwa one ndawo kungaba into enhle kakhulu.
Kukanti umnumzana Colin Dumane Mlalazi layo uvumelana lo mbono kamoyo esithi kungaphathisa kakhulu ukuthi ukudlula kwesihambi kube lula.
Kona uyazi le passport zethu zigcwala masinya phela ngokustempa both sides. That will be one advantage. Second advantage, corruption in Zimbabwe is more than eseButswana. Izimra and uyazi ukuthi abifuna ukumilka office yabe ukugenerate imali phela leyani eseborder lapha. Whereas ipace yabatswana at times can be very detrimental. Balokuzithathela easy.
Umngcele weRamo Khobana kanye lePlumtree yo ophithizela ukudlula amaofisi eminye emngcele kweleBotswana kulabantu abadlula isigidi abawusebenzisayo ngomnyaka. Unkosikazi Mkhethi kazange atsho ukuthi bakhangelele ukugqiba nini uhlelo lokuthuthukisa ingcele. Abamabhizimusi kweleZimbabwe ngaphansi kwenhlanganiso yeConfederation of Zimbabwe Industries bathi kuqakathekile ukuthi uhulumente avule ingcele yama-one-stop border post ukuthuthukisa ezomnotho kanye lokuhamba kwabantu kalula. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo sebelahlekelwe lithuba lokuthola imali yekhisimusi abadlali bomdlalo wokugijima ngemva kokwedluliselwa phambili komncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uzipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run uqhutshwa minyaka yonke ngenyanga kaMpalakazi kodwa lo nyaka usoze ube khona ngemva kokuba udluliselwe phambili njalo ukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo onguyophathisa ngemali edingakala ukuze kuqoqwe lo mncintiswano. Umsekeli kaMphathi Ntambo wogatsha lwezamabhizimisi lokuthengiselana uRaj Modi uthi leli inyathelo balithethe ngemva kokucetshiswa ngabasebenzisana labo.
Besesilungiselele saqeda kodwa ngemva kokukhulumisana lesebenzisana labo basicwayise ukuba akwenzi ukuba lumncintiswano uphutshele phakathi kwedolobha lakoBulawayo ngenxa yokuba inani labatholakale benomkhuhlane we-COVID-19 liya lokhu likhula kuleli dolobha. Ngalokho ke bathe kungcono sidinge lapho okungagijinyelwa khona okungasoze kufake abantu engozini. Sikubone kungcono ukuba sidlulisele phambili lumncintiswano sibe lawo ngomnyaka ozayo ngoba bese singasekho isikhathi esokuba siguqule inhlelo zethu. Alo
isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Athletics Board Watson Madenyika uthi umncintiswano we-Lika Harbour uzahle ube ngomunye womncintiswano abazasungula ngayo umnyaka ozayo.
For 2020 sesiwubhalile i-Lika Harbour sikhangele ukuthi ngo-January i-6th edition ingaba khona iza kulomnyaka.
Lo bekungumnyaka wesithupha selokhu lumncintiswano wasungulwa. Kuvame ukuqala esitolo se-Lika Harbour esesitaladini u-5 Street uphinde uphelele khona njalo. Lindawo elabantu abaningi yikho abaqoqi becetshiswe ukuba kuza kuba nzima ukuba behanqe kuhle abantu ukuze bengabi sengozini yokuthelelana umkhuhlane we-COVID-19. Idolobho lakoBulawayo ensukwini ezidlileyo libikwa lihamba phambili kunani labantu abatholakala belo mkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanjin.
Isizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ihlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abenhlanganiso yezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo le-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo. Abashayeli bezimota bakhala izimathonsi ngesimo semigwaqo yeZimbabwe egcwele amagodigodi osokungezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa unkosazana Victress Mathuthu wayithole ugwalomazwi lwesiNdebele. Siligcina ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo umPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawo muri